baku VOA Ndebele.
Njani mthakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 6 kumvimbitho 2020 ngontungameli Nkoma. Endabeni zekuseni namuhla
kumele sibe kwazi lapha siphila labahuquluzi benotho. So laba bantu badla mgani munye bota mlilo wano wamadlela, so kakula owamelisa usakhombele omunye uwola.
Ukukhutshulwa kwempatalo yemijova izolo kuthiye uzulu wakobulawayo ethwele nzima.
Besingasakwazi thina ukuthi masayanaje amasotsha angathunyelwa ezindabeni ezihlala abantu ayetshaya abantu ezimathanda njengalokhu esikubone ngo-January noFebruary ka-2019.
Lanxa uhulumende esola iMelika ngokuqhelisa izijeziso eyazethesa amalunga ezanu-PF, abanye bathi leli nyathelo liqondile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zakobulawayo zizithole sezihamba ngenyawo izolo zingena edolobheni lokuya ezindlini ngemva kokuba abemijova bekhweze imbadalo mahlayana isuka phakathi kwe-$6 le-$7 isiya ku-$8. Abemijova bathethe inyathelo leli ngesikhathi ukusilela kwamafutha epetulo ledizili kuqhubeka. Lokhu kwenzakala amabhasi enkampani yeZupco achipileyo esemalutshwana emigwaqweni ngenxa yokusilela kwamafutha lokhu. Udaba lokusilela kwamafutha ezimota lamandla kagetsi kanye lezinye indubo ezihlupha uZulu weZimbabwe bezisenkundleni edale lephalamende ngolwesibili. Amalunga aleli dale ebuzisisa abaphathintambo bakahulumende ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga ledale lephalamende uNkosazana Thabita Khumalo engowe-MDC ukuze sizwe okunengi okukhulunywe kuleli dale.
Uminista Nzenza lo uthi uzayihambisa kuminista weFera. So sazama ukuthi senza ama-documentary ukuthi kulezinto ezithize esilezifiso zokuthi zicace. Bengiwonavundisa wasesukumata xa kunjalo angcono uminista asenzele i-ministry of statement. So leyo sesamelela leyo ministry of statement yangkhona leyo. Wabuya udaba lokuthi labalimi bethu kuleli lishe abalima igwayi bathatha igwayi labo bayethengisa kuma-auction floors lithengwa ngemali yeMelika esithi US dollar. Kodwa uhulumende wabahuquluzi lo asekwenza ikuthi usethatha lawo ma-US dollars athathele abalimi laba babanike ama-ecocation ngo-RTGS lokungama-US dollar okuncane. So umbuzo wethu ungokuthi kanti likwenzelani khonokho njengoba umuntu udenzela igwayi lakhe nge-US dollar, kungani linganiki leyo mali? Udeputy Minister wathi yena umthetho wakuleli lizwe uthi khona sisebenzisa i-RTGS. So yimali ezamele ibhadale xa umuntu ethengisa kumbe ethenga izinto kuleli lizwe. Sathi thina kakuda kakufezeki ngoba khathesi sikhuluma kunjenje sila magalaji athela amafutha enqola zomlilo ezimota lapho akuthenga khona amafutha lawo nge-US dollar. Kanti kungani ke labo bantu lingabathathela ama-US beselibanika ama-RTGS? Bathanokona kwehlukeni ngoba siyenzela ama-ambasada bezethekeli kanjani njani. Sesathi sithi zukuzo ukuthi singani zami siyayiphehla uspeaker wabe sithi no uzabuya i-ministry of statement. Sasuka lapho sasesibuza ngodaba lamafutha i-diesel lepetro ukuthi lapha kuleli lizwe thina uhulumende uyasifosa ukuthi usebenzise amafutha e-ethanol kuphela. Asilathoyisi ukuthi uwasebenzise umuntu ungawasebenzisi. Mina ngisifosa ukuthi siyenze njalo ngoba sokulalawa kuthiwa ngama-cartels abayiba sebebambe umkhono wakuleli lizwe. Maninzi wena uminista uzakunika i-ministry of statement.
Manje wona lawo ma-statement lewakhangelele ukuthi azaphiwa nina?
Siwa kangilile kutu sasa abanye babo baza tipatela. Nga baza turist kati kutu wababali. So esesesesi za wenza ikutu kusasa yesesa abangawea lao. Lape sasa makona yetu sikubungu nefifage inibu omega tezamu kutu sifage. Nga hivyo enza leo ni mtere ya wenza kutu nga hivyo ya awye pindi. Wakuta kusenani ya nga weza mle ukuti basa lisu ukuti sezamu wenza loko.
Kanti vele lona utaba loma kartel. Sesezo isikhathi esiningi kukhulunywa ngalo kungani kathi lungapheli udubo lwangkhona abantu bakhona bonabo kuthiwa yibo Queen Bee labanye bengamiswa imisebenzi yabo abayenza le
kumele sibe kwazi phela lapha sidila ngabahuquluzi benotho so laba abantu badla mkani munye bota mdilo wano wamasela so kakula owanelisa ukuthi akhombele omunye wola ngoba ngakhombelana umye la uzamkhombela omunye la emkhombeni kuzochitheka isishiya badla bonke laba bantu.
Unkosazana Thabita Khumalo lilunga letale lephalamende ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. Lanxa uhulumende esola iMelika ngokuqhelisa izijeziso eyazethesa iziphathamandla zebandla lezanu PF, abanye bathi eMelika lenze kuhle ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe belokhe bengakawahloniphi amalungelo oluntu. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthi akusilo qiniso ukuthi eleZimbabwe alikaleti inguquko ezwayo kwezenotho la kwezombusazwe okungezinye zezizathu ezivangele ukuthi iMelika iqhubeke ngezijeziso zayo. Embi kwena wethu le izolo umoya uthe iZimbabwe seyesula imithetho emibi eyayisolwa ngabantu abanengi ebalisa owe-Ayipal wePhosa. Njalo uthe uhulumende sesipha imisakazo ezimeleyo amalayisensi. Wengeze wathi uhulumende usalungisa imithetho eza kuqula indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo ama-electoral reforms. Kodwa abanye bathi okukhulunywa ngumoyo ayisikho njalo bathi kulungile ukuthi izijeziso zeMelika ziqhubeke zikhona ngoba uhulumende kaMnangagwa elokhe ehamba ngonyawo lukamuyi umnumzana Robert Mugabe. Sixoxele sikhulumele somkhokheli webandla leMDC uDokotela Nkululeko Sibanda.
Iqiniso esilaziyo ngelokuthi iZimbabwe selokhu yathetshelwayo kwadlula udaba lwegugurawundi besingasakwazi thina ukuthi masayana nje amasotsha angathunyelwa ezindabeni ezihlala abantu ayetshaya abantu ezimathanda njengalokhu esikubone ngo-January no-February ka-2019 amasotsha sengemithetho wawodwa. Le ndaba ze-economy sezikuthiwa ukuthi uhulumende ufuna ukuthabisa amasotsha ngaliphi ngokuvulwa kwezitolo zamasotsha kuphela kodwa abanye abantu abaseZimbabwe kungabanga lokuthi kuthathwanga ngabo.
Nxa kuyikuthi kusegcekeni lokho kungani uhulumende ekuphika?
Hayi vele uhulumende lo uyazakala phela ngithi siyazi ukuthi vele uthe eqala ukungena embusweni ungene ngokungakhuluma iqiniso. Siyazi ukuthi wathina amasotsha engena emgwaqweni ekhipha uRobert Mugabe bathi bona hayi bo akwenzakali lokho isilote crew baphise ilize nzima ngokuphambamanga.
Ungathi eleMelika likucabange kuhle ngempela lokho?
Ibona ilizwe linemvumo yokuthi lenzele ukuthandayo ngendaba yokulungiswa kwamalungelo abantu ngalolu hlobo. Angiboni ukuthi thina njengabantu masayana kukhona kumbe abakwamanye amazwe kukhona esingakwenza silisana lokuthi ilizwe le-America licabangeze licabanga ngayo thina. Ngibona nami iZimbabwe lafuna ukudlala le-America le-America fanele yazi ukuthi isebenzelana njani layo njalo yenza isuthisa njani izidingo zalo le-America.
Sike sabona ngeviki edluleyo abatsha abanye bechothoza ibandla le-MDC besithi yilo elakhankasela izijezisi.
Ilizwe le-America kalisafangela i-MDC liyazicabangela lizwe elile ama-deliberative bodies amaningi kakhulu njalo elilungisa amapholisa alo ngendlela etshiyeneyo leZimbabwe. embona ngani ilizwe la America ngeke libe ilizwe lithunywa ukuthi lenze ukuthi ngeke kuthandaye nxa kuyikuthi abantu bezalo bacabanga ukuthi MDC kumbe uPresident Dlamini awela amandla amakhulu kakhulu ukuthi uyatshela amanye amazwe ukwenza kabamchithe kakabu usalinga isibizo ngoba nxa namandla angako ngibona ngani umbuso wakhe ungasiza kakhulu ngelizwe
sibonile njalo umanyano weSADC lowe African Union ukhankasela ukuthi amazwe la ethule iziyeziso azethisa eleZimbabwe abalalelanga isicelo sabo
sibonile njalo ukuthi iSouth Africa iyaphatheka ngelakhethi sibonile uambassador weSouth Africa kweZimbabwe sithi na no ubone ngani udubo olukhulu kakhulu kwezombusazwe kweZimbabwe nakwezenotho yikuthi iZimbabwe zayiphili ngomthetho oqondileyo njalo kwakulandelwa izinhlelo ezingumakalayo njalo zingathihlibile isibizo moyani khonokho okunye okuyabe kukhulunywa ngamanye amazwe aseAfrika la kuyikuthi engazama ukuthi abesizane p f kwenza ukuthi la manye amazwe anjengabo-America nabo-Britain nabo-EU bathi bona hhayi iqiniso liqiniso kalichithi buhlobo okona iZimbabwe izanu p f
kungani bethatha lesi sinqumo kungumanyana nxa sebebodwa bekhuluma kohlukeneyo
ngabathanda ukutshelana amaqiniso
uDokotela Nkululeko Sifanda isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla iphephandaba lekroniko lithi umasipala wakobulawayo senqume ukuthi uzamisa uhlelo lokuvalela uzulu ohlala duzane le-trade fair lasebarberfield amanzi andubana imikhosi ezaqhutshelwa kulezi nkundla ebalisa owelanga likazibuse lowe-trade fair idlule iphephandaba le-herald lona lithi umongameli emason mnangagwa sexwayise osomabhizimusi abathengisa impuphu emkambo wensitha owe-black market ukuthi bachiyanela lumkhuba sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu
mina bafowethu ngiyabonga kakhulu okwenziwa ngustudio 7 ngisimayeda igama lami yazi ukuthi mina okusenhliziyweni yami ngifisa ukuthi ngani iZimbabwe iyathola imali eqondane layo kusebenze yona nje yodwa noma isiyo noma isenzani kodwa isebenza yona yodwa sikhona ukuthi sizibuyelele lati ekhaya siyekhona ukuzisebenzela ethu imisebenzi esikhona ukuyenza ngoba imali ilizwe nxa lingala-currency yayo liba yi-problem nxa kuyikuthi libhesa emalini ye-America kumbe libhesa kurandi kalibhesa emalini eyi-1 abantu bakhona ukusebenzisa leyo mali kwazakale vele ukuthi kule mali enje kuzophele kubonakale lowo mnyaka esizothola khona uzibuse kahle khona siyathela okungokwethu ngoba lapho kukhona ekhaya kuyinkinga ngiyabonga bafowethu
qala ngithangulibingelela basakazi be-Studio 7 okhulumayo nguRubeni kaDlamini ngisekhezi esigabeni semakwati lesicelo ngisicela ukuthi ngike ngisizwisise ukuba hle mhlawumbe ngoba yikuthi iZimbabwe yonke ikuyikho yini lokhu ngiza kubuza ngithala uvalo ukuthi nxa kungathiwa inkomo ngekhanda lenkomo yi-$36 inkomo hambe suka isuka ku-$2 isiya ku-$36 ngekhanda lenkomo hambe suka kungaba yikuthi imali yakhona siyayibutha ngapi kumbe siyayidobha ngapi pho ke into esasilwela kusimithi asisayazi qhile ngoba lokhu suke siba wese ngicela uba nxa lingancedisa like limbuzele iZimbabwe yonke ukuthi khona kungaba yikuthi imali leyi ihlanganisa yonke iZimbabwe kumbeni vele iwele indawo yemadobho nyabo uyophela emfuna kube ngomafithana
salibonani balaleli labasakazi abahle siyabonga ngezindaba lesiqezi esinika zona mina ngisitshwayo kubona ukuthi nana izanu lisana le-MDC zama ukuthi ibandla MCC lingabikhona njengezaphu elakwenza kuzaphu. Yikho ekwenza MCC zonke lezi zindawo kuthiwa yahlukuluzwa. Abancane bayenza udlakela kula nto enjalo, yenza udlakela abantu belokizini ngaphandle bebangenisa banabo kuthiwa i-G40 yakhona leyo mhlawumbe. Kodwa kodwa i-MCC hayi ayilanto eyenzayo and zama ngokukhulula abantu ngoba abantu kabakhululekanga eZimbabwe. Baboshiwe ukuthi ngenxa abantu babo bengazoni futhi baboshwele kanjani.
Njani basakazibamba Studio 7 nabalaleli, sithanda ukubonga njalo futhi lethuba elithanda ukuthi lisinikezele lona. Siyabonga kakhulu. Mina ibizo lami uNdodana Ndlovu, endilapha eGoli ngokuhlala nokuzalwa ngizalwa enkangele eGonya. Namhlanje basakazi bami, into engithanda ukuthi ngiyisondeze kakhulu esuke kuye buhlungu nabuhlungu nakubani onguyo umuntu wonke nje ozazi ukuthi ngikonkona unomfowabo osemncane ubunomzali ngezindlela zami ukuthi unengane esikhulile from 90 to 2000 balibona bodwa labanye abama kodwa kuyandeke kakhulu ngabama 90 labo 2000. Izibuza ukuthi yona i-government iyabona na ukuthi ithabalelisa ilizwe njalo futhi ihlukumeza ingane ezizalwayo ezikhulayo. Phela lezi ngane zifana nabantwana abayiziphofu abakhulela phakathi nje kubudlwangudlwangu, ilizwe elingana-order nje ongawonto abantwana bahlala bechochobele inkululeko bayitholele e-South Africa kumbe ngakwamanye amazwe angaphandle. Befika bethola leyo nkululeko imithetho yabazali njengoba bethe basuka emakhaya besuka bethi abazali babo bethi bayadinga imisebenzi nesimo seZimbabwe besuke mhlawumbe umntwana wabo 2000 kambe uneminyaka emingaki noma umntwana wabo 90 something besuka bezodinga umsebenzi la eSouth Africa. Uma befika labo abantwana labo umsebenzi kusuke ube nzima ukuthi awuthole ngosemncane. Omunye wangikhona lawo yebo abanye bayawuthola abanye kuba mayeyonto engawutholi utshayisana negenga le encane futhi igenga le enye encane eyalapha eSouth Africa abanye ngabasekhaya sebeqalisa ukubamba iy'nkunzi abanye lapho ungafika lapho endaweni ziyaboyibro babhizi labo abafana mayemoto zidlula lapha kuklem mayemoto i-registered kumbe kune-traffic bazompola amafoni emafasteleni ezimoto uma uvula ifastele anje ayizompola bekhona. So yizinto esihlangana nazo ukuthi yona i-government ibonani kwi-youth lethu konkona mayesiyenza ama-youth league wathi njenzo zenzakalayo zona lezo ibona isakha isizwe kumbe ibona idiliza isizwe ngoba yikuyibo isizwe sakusasa. Kuyini abaza kufunda abantwana phezu kwento efana nale ngoba bakhulela phakathi kwezulu umthetho yabadala kumele bakhulise beze bebe ngamadoda kumbe bebe abafazi bakusasa ngoba abanye bamithe eGoli lapho ngeke ubakhontrole abantwana basekhaya manje abancane bona labo kuyakutshela amanye amagama anzima kukuncane.
Labo-ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ukhetho lesithathu phakathi komnyaka olusanda kuqhutshwa kwele Israel luthiye umkhokheli walelo lizwe umnumzana Benjamin Netanyahu engenelisi njalo ukubumba uhulumende ngoba esilela ngezihlalo ezintathu. Abalwela amalungelo oluntu kwele South Sudan bathi baloyisa ukuthi ukubunjwa kukahulumende wenkazatho okusanda kwenziwa okusanda kwenziwa libandla elisembusweni leqembu labahlamuki kuzaletha ubuvelo empilweni kaZulu. Bathi sebedlela evalweni abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokutholakala komuntu wakuqala kulelo lizwe olegciwane le-coronavirus lona eselibulele inkulungwane zabantu ikakhulu kwele China. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba.
ngokutsho kombiko ethule lugatsha lwezempila kahle kwele South Africa obanjwe laleli gciwane ngowesilisa obesanda kwethekelela kwele Italy ehamba nomkakhe labanye abalichumi. Owesilisa leqembu lakhe baphenduke kwele South Africa ngensonto edluleyo. Kuthengo lwesithathu owesilisa lo obesizwa umvimbano ukukhwehlela umphimbo lekhanda wasesiyabona udokotela. Ngemva kokuhlolwa kwegazi lakhe kutholakale ukuthi ulaleli gciwane. Izizalwane zeZimbabwe zithi le yinto esitshiye izinkulungwane zeZimbabwe kwele South Africa zihlalele evalweni. Zitokubesabisayo ukuthi owesilisa lo njengoba efike ngensonto ehamba nabanye abalichumi egade labanye indizamchina wafika wahlala kwaze kwaba lamhlanje, lokhu ngabe kusitsho ukuthi igcwane leli selingene kwabanengi. Abanye ke bathi vele kungani engabonakalanga esehla esilindweni sendizamchina njengoba uhulumende sithi kule michina eqaphe lokho. Kodwa kumphathi ntambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Zweli Mkhize uthi kuyenziwa konke ukuvikela ukungena kwaleli gciwane.
He had no symptoms and there was no problem whatsoever and the symptoms developed.
Uhlolo konke kwenziwe kodwa ogulayo lo ubengelazo izibonelo zokuthi ulalo leli gciwane.
Necessarily very severe symptoms and it could have been an ordinary common flu.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Mthabisi Mlingo uthi okunye osekubethusa ikuthi South Africa isanda kumemezela ukuthi ifuna ukuyathatha izalwane zayo ezidlula ikhulu lengxenye 151 ezivaleleke edolobheni le-Wuhan kwele China lapho kuhlasele khona kakhulu legciwane.
Khona kutshayisa ngovalo ngoba masithi siyakunanzelela igciwane leli lithwalise nzima amazwe alomnotho osezingeni eliphezulu. So asazi ke ukuthi ma kungenzeka iphutha abantu labo babuye lalo lapha ligcine lisabalele e-Africa, kungagcina maybe kuvalwe ngehlahla.
Kusenjalo uhulumende uthi sekuthunyelwe iziphathamandla zezempilakahle KwaZulu-Natal lapho kuhlala khona owesilisa lowo ukuze kulandelelwe bonke aseke ahlangana nabo. Nomelesulu 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika lazo zithi zikhathazekile kakhulu ngalomkhuhlane ngoba ususabalala kuleli lizwe. Umkhuhlane lo uhlasele eWashington, eNew York laseMaryland njalo usubulele abantu abalichumi lambili. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMaryland umnumzana Kelvin Manduna.
Ngile disappointment lijana ngeresponse yehulumende bakhanya ngani ama-preparations abo akaqhubekanga ngendlela ekade ngifuna ngayo for ilizwe elinjengeMelika. Bengicabanga ukuthi bazabe be-ready and betshela abantu information eqakathekileyo ukuthi sikwanise ukuvikela i-coronavirus, sibekwazi njenge-public ama-symptoms nokuthi singenza njani nxa singabona sengani silama-symptoms. Kodwa i-information yangikhona ayiphumi kakuhle from ihulumende. So I'm a bit disappointed nge-response ehulumende kodwa I'm relieved so far engihlala khona lapha eMaryland khanya ngani lokuthule asilama case ngapha amaningi. So things are, life is very normal so far.
Wena lemuli yakho akhona yini amanyathelo eliwathathayo ukuzivikela kulomkhuhlane?
Well, ngingathi lemuli yami sithenge i-hand sanitizer and bengikhuluma lonkosikazi ukuthi mhlambe nge-weekend sizahamba sethenga amanzi lamanye ama-supplies just in case of anything ngaba lama-shortage and bengikhuluma lesikolo somntwana uthi ngibe kwazi ukuthi bazabe besenza njani ukufundisa abantwana ugeza izandla and so on.
Ubona umkhuhlane lo uphazamisa umnotho weMelika kanganani?
Angila ma-figures ukuthi uza affecta for example i-GDP and ama-stock markets by how much. Kodwa sesibone already the last amaviki angu-2 apheleyo i-stock market ikhithika by record drop since 2008. And ngiyabona ngani i-manufacturing yethu which is highly linked to China layo iza kuwa significantly. kodwa ngiyabona futhi eChina bakhanya ngani they started to get the situation yangkhona under control, so ngibona ngani la ngapha futhi ayisoze ibe as extreme yini coronavirus as it was eChina. So maybe the impact the economy not as extreme as we first thought.
Umnumzana Kelvin Manduna isizalwane seZimbabwe esihlala eMaryland khonapha eMelika. Ngeke ababukeleyo labo ku Facebook lapha izolo siyazi imshina yethu yalile, kodwa namhlanje ngilitshelile ukuba sizoba siphezu kwayo lindaba. Sibone kulobani ke laphana kulo sikhumbuzo mlalazi uthi wena cartels are evil. Kuzoba lomphumi mkhwananzi kagisa uthi wena uvukile msakazi sivukile empumi. Chamsa Chabalala utona libukanjani msakazi labalaleli watching from Joburg emzansi. Siyabonga Chabalala. Joseph Nyati utona libukanjani msakazi labalandeli izanu libandla elilobandlululo kakhulu. Ilizwe leZimbabwe libuswa ngamasotsha yiwo aphetheyo, abantu bayadubeka ngumdluli lowo. Kuzoba lo Land Rover utwena, this guys only enjoy to be online always, I don't see their contribution. Angazi ukukhuluma ngobani lapha uLand Rover nxa ikhuluma ngathi ulahlekile. Selinyama esabela kikamnandi lapho ingoma yokholo sishayela lina abalaleli beStudio 7 kumakumbi omane omhlaba, sithi inkosi mayililondoloze bakithi ilivikele kumkhuhlane wecoronavirus lo osuqede abantu emhlabeni jikelele. Siziphetheke ezekuseni ngebezihamba phambili. Ukukhutshulwa kwempatalo yemijova kuthiye uzulu wakobulawayo ethwele nzima. Lanxa uhulumende esola iMelika ngokuqhelisa izijeziso eyazethesa amalunga ezanu-PF, abanye bathi leli nyathelo liqondile. Kwanele ke olivalelisayo ngontungamilinkomo, ngithi likhumbule ukubana zikhona ezakusihlwa ngowa-fast 7. Mina lani asibeni sonke ngolwesibili, isiqalile impela viki. Litshone kuhle.